awusaqhutshwa ngalomthandazo obekumele uqale ngehola lethumi ekuseni ngoba amapholisa ehle ayagombolozela inkundla yeHarare Gardens. Lumbuthano ubukhokhelwa ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya, okuyingxenye yomanyano weMAM ogoqela inhlanganiso ezithi eye-United Citizens Alliance, UCA, Zimbabwe Divine Destiny, ZDD, kanye le-Prayer Network of Zimbabwe, PNZ. Lumsakazi okhulumisane loMagaya eHarare Gardens, lapho bekunyakazela khona amapholisa indawana yonke.
The politicians to remove their hands from the judicial system and to make sure that they allow these guys to do their job. We want
abezombusazwe behlukane lokungenela kwezemthethwandaba bavumele abakulolu hlangothi ukuba benze umsebenzi wabo kungekho ukuphazanyiswa. Sifuna ususwe umbuso wabakubutho elizweni ngoba sesibona ukuba ilizwe selibuyele kumbuso owawukhona ngesikhathi kaMgabe. Siyakwala khonokho, sithandazela ukulandelwa komthetho. Siyazi bakhona ababulawa mahlayana, bebulawa ngabakubutho, ngoba ma igazi elimculwa lithe lachithwa nje siba ngabathukiwe.
Omunye wabalwela ilungelo loluntu lenhlalakahle kaZulu elizweni, umnumzana Charles Nyoni, usole lokhu kwenza kwabasesipholiseni.
Lokhu kuphambanise ukuhambela phambili kwembuthano lowo obonakale ungasayenzakali nje ngoba kade sekugcwele amapholisa ebaxotsha ephaki njalo nezimota zabo lezi ezamanzi ababayo. Lokhu kutshengisa nje ukuthi uhulumende wakuleli uzimisele ngandlela zonke ukuthi aphazamise indawo zonke ezibuthana abantwana baseZimbabwe, njalo lokhu ayekutsho khona ngesilungu ukuthi ilizwi labantwana beZimbabwe ilizwi likaNkulunkulu, kakuqakathekisi njalo kakulandeli.
Unyoni uthi osekusenzakala akuhambelani lenkulumo kahulumende okhona ukuba uzalalela okuthiwa nguZulu.
Lokhu nje into edanisayo njalo into emangalisayo sibili, ngoba yena ubephakathi kokudidizela ukuthi azisikise ukuthi yena ungumhlobo oshiyeneyo kulolo amkhiphayo esikhundleni ngemuva kwabo kokungenisa amasotsha emgwaqweni.
Lokhu kwenzakala umgcini sihlalo weZEC uChigumba ethule amaphepha aphikisa isicelo sikaChamisa esisemthethwandaba weConstitutional Court esokuphikisa impumela yokhetho. UChigumba uvumile ukuba kule nkulungwane zamavoti ezaphiwa uMongameli Mnangagwa zimele ziye kuChamisa, kodwa uthi amavoti la awangekenza ukuba uChamisa abe nguye owanqoba kukhetho. Ngalokho uthi asilahlwe isicelo sikaChamisa ngoba sethulelwa umthethwandaba amalanga avunywa ngumthetho esedlule. Umthethwandaba uzaqala ukuhlaziya lolu daba ngolwesithathu oluzayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.